Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi lubhodabhode kwezinye izikolo elizweni namuhla, njalo luyasuthiseka ngokuthi ziyavulwa ngomvulo njengoba lunikeze impahla zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikolo lezi, umabhalane walolugatsha unkosikazi Thumisang Thabela, ubikwa isithi impahla lezi zibalisa ama-masks amathathu umntwana munye ngamunye, okokuhlanza izandla ama-sanitizers, lokunye okokuvikela i-COVID-19. Kodwa ababalisi bathi izikolo zemfundo ephansi ziyabelana lezemfundo ephezulu ama-sanitizers, okwenza kube lukhuni nxa kulomango omude phakathi kwazo. Lokhu kwenzakala lanxa iningi lababalisi lisithi alibuyeli emsebenzini ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo kumbe liholiswe ngedola yemelika. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, uthi bekukunengi okufanele kwenziwe izikolo zingakavulwa.
Ababalisi bakhulumile ukuthi izikolo azikatholi lutho oluncedisa ukuthi kufikele lo mkhuhlane we-COVID-19. Izikolo eziningi azilakho lokho. Uhulumende kumele ukuthi aqale engavuli izikolo, aqale ananzelisise ukuthi abantu abaningi kumbe lezikolo eziningi azinayo laleyo mali yokuthenga ama-sanitizer kumbe yokuthengela abantwana bonke ama-mask. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi kade besehlule ukubuya esikolo bengalambhadalo i-school fees, njalo lamatisala amaningi abekhala ngokuthi limali abayiholayo ayikwani ukuthi bebethenga lezi zinto ezidinga. Ngoba singayekela ukwenza khonokho, lo mkhuhlane uzavumbuluka njalo abantu sebethelelelana.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala, olondoloza intandane njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Sebezivumikethile yini bazihlaza ngoba uyabona labo abalisi bona labo ngabantu abethu njengabantwana bona labo esikuthebayafunda. Lanxa singabe sifuna ukuthi bafunde kodwa
uhulumende kodwa uyavuma ukuthi inhlelo zamanzi ziyasilela ezikolo, lanxa ugatsha olubona ngamalungelo abantwana kumanyano we-United Nations olwe-UNICEF lwagebha izibhorane eziningi.